Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth.
Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement sama leaders e-Commonwealth. Kungabe ungayisikhoqinisi i-Commonwealth i-position yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso le. Sathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lwezekwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano nabakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi ikukuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yiko islogan sakhe iZimbabwe is open for business. Esingakhethiyo ukuthi wonke umuntu ofisa ukudlelana leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth leyi siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwayo esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye yathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo, kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane, asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonokho okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eleZimbabwe kunengomele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khonokho?
Khona okunye okwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esifilela khona njengelizwe. Yes, of course, asikho 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Silamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akulalizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni elingilo silathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi i-Commonwealth inqayitya okunye kwakhona okusilela silungilungisise, simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye ye-Commonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubanda leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubanda le-CCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement sama-leaders e-Commonwealth. Kungabe ungayisikhoqinisi i-Commonwealth i-position yabo siyayazi. I-Commonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's i-propaganda nje abayichoyo, njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kaMnanga kwa le Commonwealth. Eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma-political activities abafuna kuwo so uyabekhuluma nje laye ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqakathekileyo uMnanga kubehlaliswa emvalele isikhava sakhe
ye kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi kukhanya zani kuyanyikinyeka nje ku-Commonwealth khona kanti kuthi kungani kuyavutwa nje
abe-Commonwealth njengoba ngitshilo i-position yabo siyayazi i-very clear ba prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-Commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenoto kankosikazi Bona Chikore Mgabe indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe lomnumzana Simba Chikore egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu bathi kukhanya ngani kula malunga ebandla lezanu PF amaningi kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF lonkosazana Ellen Jirie Denga okubandla le-CCC unkosazana Shirie Denga usungula lingxoxo
kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafamu nalawo ukuthi bekubonakale ukuthi uzivani lozivami ulamafamu amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandia ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplazi kabangaki abantu abathathela amapulazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uBert Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amapulazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyokamgabe labantu abakhe kuphela kaku-investigate iZanu PF as an institution kusukela nanga kwaphezu khona ngathi sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo kulezi nsuku
igolide
bengathi ngifuna ukufundisa udadewethu into ayihlonipho yiwona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamisa ngoba umncane ngama-age yimi kodwa ngenxa lesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamisa ngicela laye afundi nxa ekhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana ngathi ubaba umnankakwa yisisintu belani singabantu sivela esintwini akazi ubena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khonokwalo ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether izanu p f kumbe i-triple c kumbe izapho kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabo nalabo abantu ababesenza khonokhwalo nxa bekwenza beqatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo wenza izanu PF be-triple c akuveze egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze kuthi kona amabandleni lawa asele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza ka yikho ngithe mina sinenjenge-Zanu PF sine-code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
Yebo, yebo, right civil ukuthi umuntu nga ephambanisile kumele ajeziswe. Umuntu lo muntu oyabe senze ubugulisi kumele ajeziswe. Kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni. Even lakithi ukuthi ku-3PC kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo. And kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku-candidate selection khona lapha sifuna ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu.
Lapha lizwe unkosazana Ellen Jiriyedenga okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lomnumzana Zimba Chikore. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele Sudan bakwele Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlota. Lokhu ngokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ele Ukraine lithi ele Russia selikhulule amasotsha alo angama-45 athindwa eMariupol nyakenye. Eli Russia lona lithi ele Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi betshadwe kumbe benze izinto ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenza ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo ungasikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanya ngazani ababonakali phela. Madube sizakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 ngibingelela lonke balaleli nani basakazi. Ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada. Abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqale lephansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo indaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amandlelo aluhlaza. Obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo umtshado ubona ngazane ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi. Ngoba ukuthi silinde obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngiqhuquzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhuni. Kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama abazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni. Lapha ngiyabonga.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyingcweti kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungathunela kusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyala siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse sikhangele ka-3 ithi yona, ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo, ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru, ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho-ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso onjengowakhe. Njalo-ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona, impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudilisa. Ngakho-ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina singabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ube usukhuluma amanye amazwi. Amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana, amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho asiyakho olunye ulutho empilweni yomntana akho nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatitshala abakhangela abantwana besakhula, kungabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikole awusoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobebulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Akuyibhethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu ondlaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma, qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezakudiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kobomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo, ungadinwa lakusasa. We kwezemidlalo iqembu le-Highlanders libe nguthiki lobhanqa 0-0 lesheshamu emdlalweni wekastilaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo: Dynamos 0 Triangle United 0, Wange 0 Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo owadlalela iqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanje.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lwesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wawudlala iyayile ndawo isensi, wawungadlali uMzilikazi ungadlala ngiyayile ndawo isensi, bathi badlala uStops, bathi khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni, fansoni zeduze. Wathi babe nje ukuthi abuzojoyina, abuzojoyina iyayile, ngathi hayi ayinde yahlupha. Kulawa good players mina ngivele ekhaya ngisuze ngikwanisa ukudla, bathi hayi vuke. Bathi ngase ngihamba ngadlala kwa-Highlanders kuma-juniors kufika kwa-under 16, ngidlala u-Liefdeberg kuma-under 16 ngawo under 18 kwedlala ko-Roy, o-Richard, o-Limpa, abaningi abantu ngabaqamba o-Joseph Dlovu wephumula. So sasiba ne-odicide, then ngo-97 sakwazi ukupromotha ku-first team 1-1 ngoba ngikhumbula i-first sala yami ngayikhula ngu-under 18 ngokuya le ndawo ikhangela abantu abasitadlayo ezindlini like ngangisitadla mina ngikhaya, but iya le ndawo sendithatha bamfaka kusalayo ye-first team. So ngakhola every month, I think kona kwana kwamotivate ngaze ngasayina ikhona ke-first team ngo-98.
Usibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapha asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba yelokhu yelesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho ukuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-Ernest Maphepha Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe liqembu le-Bantu Rovers.
2008 uMthembu wafoma i-Bantu Rovers, waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungela team, ngicela uzoncedisa into nami engiqalisayo le. Ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors, then ngifuna ukuba kufike entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani, because abantu bayakhuluma into ezingayisizo. U-junior coach akaxotshwa, ungaxotshwa u-junior coach, kulabafana abayibhondi ku-junior coach bayahamba naye. Nje sengisukile mina ngoba lezingezwa amahembi bathi uDumaza wathatha abafana okuhambisa kubantu. It's not true, I think abafana ngahamba kubantu abafana bathola sokulo bhabha nomalala layo uDumaza, but abafana njwana nangamzana labo babaleka kwayilenda babuya kubantu, because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters iyayilenda kwangela lutho. So abafana bakhaya into enjenzwa ngalezo, kanti ezo ungafoma i-team yabo lawo futhi ngiyanika ama-$10 or $5 bababaleka bezojoyina i-team yakho ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqetha iqembu elikhulu leBantu Rovers waze wathiya ngo-2012 lapho aqhatshwe khona leqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo kuqembu le-Highlanders esiyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
So this is Kate. Mina ngikhoshi ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuye ukuyedlala eSwa. I think I'm saying wrong. But now ngikhoshi ngithatha best player engadlale e-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu leBoson 90 uSibanda usebenzela abadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Wo manje sike sizwe ezomculo.
Kalin kolele ba fowetu Kambela mingum kuli Angi kuli de koma Angi kuli de kwa ito Wongi kulu mkulo wakutala
Mkuluma ya litoga Ika maluguza langa chitwele pia Itoga veli ngumanya atifuti njalo Osemeza lomadela uskoboko Mbalo uskoboko mtangila yungo 2017 Mena bengi vele ngu Victoris ya koba Yisemeza lukizaya kukanti ngivele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema kutheatre emakhosi labo khonta imhlanga yebankuruma kutheatre. From there bengise intombini zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back in 2014 from Canada.
bantwana mazuthenga isiqhobo esisha esidala sina
sicule imbube
from the street soothing voices of Ithola
bantwana bancane
you are taken back to the world of our forefathers
presenting our
libali
and the one you need.
Yes,
the music that originates from our forefathers and generation to generation, it is still past the old Imbube, the acapella music that had people held and listened to during ceremony and festivity amongst them being. We have heard of the Gomu, the Kwaito, the Matias, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Belapi. Yes. As a strong, bold, and vibrant African woman, I am not selected by any transgression or sacrifice of life or any form of object.
The villagers, Maramin Futter, the picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala's Kobokobo in the day show. Kukanti ke futhi at the same time ngi recordile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya so I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trait. I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mamangu, ngoma traditional drums, la maosho, la maoso. Ni posting it all round, I can do wonke as long as we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya oxidations. Ithi yona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Utando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Mani ukulumisane lesiphathamandla zenhlanganiso ye-Commonwealth kweleBhilitane. Abaphikisayo bathi akula lutho oluzaphuma kulokhu kukhulunywa ngumnangagwa labaphatha intambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.